zaqala ngoPeter Griffin uPPG u yena ubeka umdlalo uyoqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolesihlanu lapho bengunamba obengwesine then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala kwenzeka kuhle kakhulu so wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni yokuthi nawe benqobile ubuyaqhubekela phambili kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha ngabona-ke ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolesihlanu ngomgqibelo nangesonto kodwa abanye bakhe bebephumulile izolo ngomgqibelo.
Ye, singathi-ke useyakwenzani kona manje?
Lokhu eqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu eqhubekela phambili sidinga ama-rankings. So uzaqhubekela lokhu ecomputa kodwa usephumile kubadlalela labana abangathola imendulo lakhe igolide.
Singathi-ke nxa sesikhangela-ke uDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye nxa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama-flag bearers ethu elizwe leZimbabwe ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuhithi yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala and esiba ngowakuqala njalo uhle ubreake irekhodi yakhe esithi personal best okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhutsha kwakhe lokho kusiya phezulu so sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakho umdlalo wakho wokubhukutsha ngomunye ongasitholisa imendulo ezifana neka-honorable uCast Covent ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhit yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 i-top 16 yibo abazaqhubekela phambili ngomdlalo wokubhukutsha so kusho ukuthi yena owakhe umdlalo wokuphelela khonapha kodwa hayi ithemba silalo sibe lokuthi hayi silayenye intshantshu lapha inoyiting.
Ye, siyabona sokusele-ke uScott Vincent ungoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane size ukuthi bona bami njani
emdlalweni wokubhukutsha lokho esisele lo Peter Westler onguye wokubhukutsha laye then kusuka lapha sibe sesiba lo Ngoni Magusha ogijima esithi 100 meters and then owesithathu oseleyo lokhu engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa i-typhoon lapho ingani iyethusele ukuthi kuyagcina kungasaqhutshwa ngemfanelo.
Kukhanya zani kuvele kuyinto abayijayeleyo eyenzakalayo and ayithathi isikhathi eside iyaphunga ukuthi mijana ibisidlula so sinethemba lokuthi hhayi njengokubona kwabo bona bavele abakujayeleyo kutsho ukuthi izafika iyidlule siqhubekeke emdlalo.